ndaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olwamukela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhlaka 27 kuNtulikazi 2019 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
uyamthanda yini? Uyamsupporta yini? Uzahamba naye yini?
Umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa namuhla ukhuthaze uZulu welupane East ukuthi avotele ilunga lebandla lakhe umnumzana Dalumozi Khumalo kukhetho lokudinga umeli walesi sigaba edale lephalamende ngemviki ezayo.
Hayi, laba bathi bona ukuboshwa kwamama Mvumela kuyibufakazi bokuthi uhulumende ulwa lobugebengu busela sebegijime kakhulu sebephambili kakhulu akukenziwa lutho.
Umthethwandaba kamantshi wale ukukhulula umphathintambo wabona ngokwethekelelwa kwelizwe unkosikazi Prisca Mpfumira namuhla wathi kumele aqhubeke evalelwe esitokisini okwamaviki amathathu alandelayo. Silazo njalo inhlelo zethu zanamuhla njengenjwayelo ezibalisa olwemaphandleni olwabesifazana kanye lohlelo liphuma lendaba lishone lendaba. Umthethwandaba kamantshi namuhla wale ukukhulula umphathintambo obona ngokwethekelelwa kwelizwe unkosikazi Prisca Mpfumira usithi kumele aqhubeke evalelwe esitokisini okwamaviki amathathu alandelayo. Unkosikazi Mpfumira ubotshwe ngolwesine esetheswa amacala ayisikhombisa enkohlakalo aphathelane lokuntshontshwa kwemali engena ku-$95 million kusikhwama sogatsha lwe-National Social Security Authority i-NASA. Umantshi umnumzana Munamato Mutebedzi wale ukwamukela isicelo sikaMpfumira esokuthi adonisiswe ephandle esithi ulakho ukuphazamisa ubufakazi. Ngokunjalo uthe kumele aqhubeke evalelwe okwamaviki amathathu alandelayo abatshutshisi besaqinisa udaba lwabo. Abasekela ibandla leZANU-PF bathi ukubotshwa kukaMpfumira kuveza sobala ukuzimisela kukahulumende ukulwisana lenkohlakalo. Kodwa ingcwethi yecubungula ezombusazwe umnumzana efidlela Ncube uthi akavumelani lalumbono.
Hayi, laba bathi bona ukuboshwa kwamama Mvumela kuyibufakazi bokuthi uhulumende ulwa lobugebengu busela sebegijime kakhulu sebephambili kakhulu akukenziwa lutho. Ilizwe leli lilezigidigidi zabantu abaphilayo babona ngamehlo abo insuku ngensuku inkulungwane lezinkulungwane zamasela aphezulu. Banenge abantu abantshontshe amabhiliyoni, banenge abantu abantshontshe amamiliyoni, banenge abantu abantshontshe amaplaza, abantshontshe izimayini, abantshontshe ilendo umhlaba, abantshontshe konke esikubonayo inkomo lakho konke, abathaye babeke eceleni imali zikahulumende ezifanele zondle ogogo lezintandane labafelokazi ezifanele zondle izizalwane zeZimbabwe. Imali zonke lezo zisemaphoketini abantu, ezinye ziphetheya khona le Europe, zisemelika, zise-Asia. Siyakwazi lokho. Ngakho lo yedwa kulabo ngaphandle kwalo Mpfumira abasamcabangela kumanje kwasebebotshiwe. Kumeleke baboshwe bonke labo bantu. Uhulumende uyabazi. Angithi vele utshilo umgcinisihlalo we-Anti-Corruption Commission umama Mathanda Moyo ukuthi bayabaza abantu. Akukhangele nje iripoti ika-Auditor General ukuthi thini. uhulumende uyebelwa imali iyaphela duwa kuzichonga ukuthi iqedwa umfumira yedwa banenge abantu abatshontshela abantu bezimbabwe okusamele babotshwe ngakho ke lo othe nayi kuyikusebenza lokho akakaqalisa kusamele kusetshenzwe ukuze abantu bezimbabwe babone ubufakazi bokuthi ngempela uhulumende uyavikela inotho yabo ngendlela efanele
ukuze umzabalazo wokulwisana lenkohlakalo uphumelele ncube uhulumende kumele awuphathe kanjani
Umbuzo wakho muhle kakhulu ngoba ubuza ukuthi kumele uhulumende enzenjani ukuze awuphathe kahle umzabalazo oqeda ubugebengu phakathi kwelizwe. Istrategy ngempela icampaign ngempela emele ibe khona. Kumele kube sengathi kuliwa impi lelinyilizwe. Yonke into iqondiswe kulweni lobugebengu kuba yibo obubulala ilizwe. Kumele kube lamapholisa iunit entsha yamapholisa ebekwa laphana eqhatshwe kabutsha abantu abaqaliswe phansi hayi la mapholisa khona kumele ke basebenzele anti-corruption commission kumele yona ngokwayo i-national prosecuting authority ibe logatsha olukhuthele olwabantu abaqhatshwe kusuka phansi abaza kulwa lobugebengu baphiwe imali eneleyo lamandla wonke eneleyo lemithetho yonke eneleyo kumele kuqeqeshiswe amapholisa kuqeqeshiswe abashuthisi kuqeqeshiswe omahlula amajaji ngendlela yokulwa lobugebengu eqondileyo
umnumzana efi lela ncube yincwadi yehlaziya ezombusazwe Umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa namuhla ukhuthaze uZulu weLupane East ukuthi avotele ilunga lebandla lakhe umnumzana Dalumo Zikhumalo kukhetho lokudinga umeli walesi sigaba edale lephalamende oluza kwenziwa ngomgqibelo ngeviki elandelayo. Okumalo uzancintisana labameli bamabandla achiyeneyo abagoqela umnumzana Mbongeni Dube owebandla lezanu PF. Isigaba seLupane sisele singelameli ephalamende ngemva kokufa kukankosikazi Sithembile Gumbo owezanu PF ngomabasa. Uchamisa utshele amakhulu abantu abaphatheke emihlanganweni ayenzele kulesi sigaba ukuthi kumele bavotele uKhumalo nxa befuna intuthuko. Wengeze wathi ukuvotela iZanu PF ukudlala ngesikhathi ngoba leli bandla selitshengise sobala ukuthi kalenelisi ukwakha ilizwe. Nangu uChamisa esethula uKhumalo ebantwini.
The next member of parliament for Lupane is stepping on the vote of August. Uzamvotela in. Uyamthanda in. Uyamsupporta in. Uzahamba naye in. Ubaba Dalumuzi. Member of parliament. For which constituent?
Abasekeli be-MDC behlabela emhlanganweni wokukhankasela ukhetho lokudinga umeli weLupane East edale lephalamende namuhla. UChamisa nguye obekhokhela lomhlangano. Ngakolunye uhlangothi abebandla lezanu PF labo babele mihlangano yokudinga usekelo esigabeni esifanayo. Komunye umhlangano ibandla leli liqhube uhlelo lokufundisa abesifazana ukupheka isinkwa. Nanku obekusenzakala kulumhlangano.
Asofu isilawa sesekani?
Isinkwa.
Sikhuluma senza njani?
Njani?
Sesikhuluma senza. Amen. Zeniwo mama. Sesikhuluma senza.
Labo ke ngabasekeli bebandla lezanu PF behlabela emhlanganweni wokukhankasela ukhetho lwelupane Easter namuhla. Amazwi abo siwathethe kuvideo abayethule enkundleni ye Twitter mayelana ngokwenzakale kulomhlangano.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampala fube mbula.
Izakhamizi zeGwanda ezihlaselwe yindlala sezibhekane lolunye njalo udubo. Lolu dubo ngolokusilela kwamanzi ngoba amadamu lezikotsho sokuchile. Kubika intathelizindaba ye Studio 7 uAlbert Ncube esemaphandleni.
Iningi lezakhamizi lithi lonaka isimo sibi kakhulu, njalo likwazi lapho elizaphephela khona ngoba indlala ekhona belesikhathi bayicina. Okungani kuhle kwezulu nakenye sekudala ukuthi iningi lamadamu kanye lezikotsho kuthe, osekujiye izakhamizi ibhekane lodubo lokusilela kwamanzi. Ukhansila kaWard 1 Nkahle, uMnumzana Stanford Nkala, uthi isimo sibi kakhulu esigabeni sakhe ngoba amadamu amaningi engasela amanzi.
Singathengela kule damu elikhulu elemashe lomoshe eliyilo elincedisa ngamanzi emasebenzisa e-irrigation, selisile kakusela amanzi. Izilimo ebezilinyiwe khonapho sezisitha okuthi akula ukuza kuphuma khonapho. Bese siya esigabeni semathiya lemathetsheni, amadamu abekhona awasela amanzi lawo. Kukanti-ke lezingadi bezikhona bezincedisa ebezincedisa yalawo madamu asesile-ke lawo madamu, izilimo lazo sezisile. Isimo samanzi sibi okunye okumangalisa esigabeni ukuthi amadamu asebenzayo angaba mavili kuphela phakathi kwamavilejizi angu-5.
Ukhansila uphinde wathi lokhu kuzaletha ubunzima obukhulu kuzakhamizi ebeziphila ngokulima zithelezela.
Ukutsha kwamadamu lokhu kutho ukuthi kuzaba lohlupho olumangalisayo, kuzabangela indlala enkulu ngoba abantu bebephila ngakhona lokhu ukuthi balime bathengise izilimo lezi njengabo umbhida le-anyanisi lokunye. Bese kusithi-ke ngisho lasibilisa amanzi awokunatha awasekho, izikotsho eziningi kazisaphumi manzi. Lokhu kuzabangela udubo olunye singazake sihlangana layo lomnyaka, umnyaka omubi kakhulu okuthi asazi ukuthi abantu bazaphila.
Udubo lokusilela kwamanzi lusabalele esiqindini seGwanda. UMnumzana Gabriel Moyo Mawane uthi izakhamizi ithwele amagabha avuzayo ngodaba lwamanzi ngoba sesihamba imango emide ukuyawadinga.
Isimo samanzi sibi kakhulu, emadamu akusela amanzi, akusela zingadi, inkomo sezibanjelwa, yonke into vele hhayi ayisamanga kuhle. Akusamanga kuhle, sibili lesibhorane sezijile, yonke into vele hhayi akula nto e-right. Akula, abantu sebehlupheka amanzi kakhulu, abantu sebehamba ama-7 kilometers belanda amanzi.
Idamu lemzensi enyandeni ngelinye lamadamu engasela amanzi. UMnumzana Thembani Mlilo kaVillage 3 enyandeni uthi kuyadingeka ukuthi izakhamizi zifundiswe indlela zokulima ezizasebenzisa amanzi amalutshwane.
Siswela ukuthi zifundiswe ukulima okulingeneyo. Lokhu nxaya kuzwe abahlale bekutsho bethi into ukulima into zikagajombo, gajombo, zero tillage ngesilungu. Yiyo ezabe ifunakala ukuthi mhlawumbe wena ukuthi uzigcine labantu abakho. Liyana into iyakhona ukuthi imanejele, angithi lula. Ngisho labo gogo bakhona ukuthi bekuye nxasa ubone ukuzima, thatha amabhakede lithele thele thele thele.
Ngaphandle kwamanzi izakhamizi emaphandleni zibhekane lodubo lwendlala. Laloba uhulumende encedisa izakhamizi ngomumbu, uMlilo uthi lokho kudla kweneli.
Kufuswelakala ukuthi mhlawumbe bebone ukuthi okay si-prioritize vani izalukazi lalapho kulabantwana khona abancane. Laba abanyana basaqinaqinileyo, hayi khana ngokubona kwethu ngani yinto leyo ukuthi hayi mayoyo, kodwa-ke hayi siyancedisa. Ngokubona kwami mina mbona ngathi le nto le ayila ukuthi iyazenza yona, kodwa-ke yinto leyana yokuthi wona sekuyisimo esibi, asichiphanga lesi simo.
kwanda South lakho babhekane lodubo olufanayo ngoba amadamu abalisele kungwe adabuka ngomnyaka 2017 elokho engakalungiswa lalamuhla osekudala ukuthuzula nathi endawone lesifuyo ezikotsho. Umsebenzi wokwakha idamu lethuli manyange elikhangelele ukuthi liqede udubo lokuthilelwa kwamanzi kulesi sabelo usemile ngoba isikhwama zikahulumende zivuza. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundweni eGwanda, ng-Albert Ncube.
Namlela mshweshwe,
namlela nampa wafowe mbula
gukama.
Sibonge ke ijaha lako Ncube ngokusethulela uhlelo lwezemaphandleni likhona le eGwanda. Singene kuhlelo lwabesifazana esilethulelwa ngosithandekile Mhlanga we-Studio 7.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamhla sixoxa lo nkosikazi Sambulo Maphosa okugatshalwa besifazana kubandla le-MDCT. Yena ke usenkayi kosikhobokhobo kosiphunyuka ward njalo wake waba ngukhansila wayonale iward. Sicubungula ezomnotho welizwe.
Ngingathanda ukuzimelela enkayi lapha kunzima kakhulu. Kunzima sibili akuphileki ikakhulu abantu bakhaphazwa yimali akula mali. Impahla ezikhona ezitholakalayo impahla sibili ziyatholakala kodwa ziyadula kakhulu ziyabiza okumangalisayo. Sesesikhula kubi kakhulu futhi ngokuthi silendlala izulu yazangilana kuyalanja kakhulu lalaba abathi baziza okungamabhakede kwenyawuthi labo abantu bakamlimi sebebiza intengo yokuthi sengqengelayo ngaphela ithengisa ibhakede lakhabe sesiyathenga ithukile. Ithele nzima kakhulu akuhambeki izimota ziyadula akulanto eright.
Udubo olusemaphandleni olubhekane labantu ikakhulu abesifazana lukhulu yini luqathaniswa lolusemadolobheni?
Mina ngingathi lukhulu sibili udubo olukhathaza omama lapha enkaya. Siyaselisisa njengabantu abangomama ungakhangela amashopu akhona esigabeni sethu enkaya ikakhulu emaphandleni akhona ngala mpahla ezibhonana nokuthi omama bengasizakala ngazo. Kwesinye isikhathi uyasela isepa eshopu, kwesinye isikhathi uyasela amaphepha vele awakho ukuthi siyasela ukuthi sithenge ngapho. Bese sithi la manzi kunesipho kakhulu ngamanzi. Izibhorane zikhathana-khathana ziyahanjelwa. Bekule mzamo sibile kade senzakala ukuthi zifake izibhorane kodwa kwakathesi kuthule nje kuphezi akuzakali lutho. Kula maphepha enziwayo ekakuphekiwe kukhanya ukuthi kuzafakwa izibhorane akula zibhorane ezifakwayo. Okwakathesi nje abantu sebehamba begebha imigodi manje imigodi yakhona iyaphela amanzi. Ngikhuluma nje khonapha lapho engikhona mina kula ma-cooperatives ezingadi abantu bayenza izingadi zabo zemdidi ukuthi bezize imdida kodwa-ke ukuphelela kwakhona kuba nzima kakhulu kwenze kokuthi intana kodwa aphela amanzi asila manzi.
Kungaphi lapho abantu abathola khona amanzi nokunye kokuziphilisa?
Amanzi siyathola ezibhoraneni zena lezi ezilithwane ezikhona. Sesekusiba nzima ngokuthi ezibhoraneni zena lezi ezilithwane ezikhona zazenziwe izibhorane lezi zigedele ukuthi sizize amanzi ukuthi sinathe kodwa ngenxa yokuthi amadamu athile lenyaka ala manzi inkomo lazo zinatha kize zena lezi ezibhorane. Uthola kulamalayini okuthi abantu bathona khona kube sekunceda yena imigodi naleyo egetwe ngabantu bezigedela nje ukuthi babe bedraya amanzi kodwa-ke amanzi akhona kawakho esifesi ngoba imigodi yakhona ayakhelwanga. Basela izamenda abantu ukuthi beyakhela imigodi yabo baphenda ukugebha nje kuthola ukuthi bayithola amanzi kodwa kunzima kukhona sibili kakhulu maqondana lamanzi.
Ye kodwa liyabona iziphathamandla zikahulumende zikhulumisana labantu ngalolu daba amakhansila bephalamende labezigabeni khona ngapha?
Ngingakhuluma amanga sibili hhayi ababonakali, hhayi ababonakali sibili. Ngingathi khonapha nje ewadini ikhansila wami hhayi angaze ngize nje kuthi umemile abantu ukuthi sizokhuluma nje njengokuthi sisenza ama-ward plans lama-5 year plans lama-1 year plans akakathetha I don't know akula plan yelandelayo lokho kusenzakala khokhana nje sasi ngele sekwenzile asiboni change vele asiboni ukuthi kule implementation of development akula lutho lwenzakalayo sibili
leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Sambulo Maphosa okugatshalwa besifazana kubandla le-MDCT yena esenkayi woskhobokhobo wake waba ngukhansila wewadi yesiphunyuka asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Sibonge ke uSithandekile Mhlanga ngokusethulela uhlelo lwabesifazana. Okwamanje sizigqibeke ezosuku ngokungena kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba silwethulelwa litshaye lidala uChris Gande.
Lingali tshona njani izilukandaba mthwakazi omuhle lapho elingali khona kumagumbi amane omhlaba olamukela kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba igama nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Dingumuzi Phuthi omela isigaba sebulilima West edale lephalamende engowebandla leZANU PF. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga baba.
Ya mnumzane ungasitshela ukuthi umumo okhona lo ubona njani owezomnotho welizwe? Ye abanye bathi hayi kutshengisa ukwehluleka kweZANU PF kodwa abanye bathi hayi yikukhuba izikhubeko nje ezomntwana okhasayo. Ungathini wena?
Ye iqiniso engaqala ngokulitho ukuthi sivumelane ukuthi umumo wezomnotho umanga ngendlela ejabulisayo. Kodwa okwesibili ngingaphambi ukuthi ngithi asikho kuhluleka kweZANU PF njengokunakana kwabanye. Abathi kwehluleka kweZANU PF bangakutsho yebo kambe ngoba bavele bakhona abangabe besithi ukuthi aluba ingehluleki iZANU PF. Kodwa inhlanhla ekhona ukuthi ayisikuhluleka kodwa yikuzama ukulungisa izinto ezileminyaka zisonakala. So sikabanye sifaka ithemba lethu ku-new dispensation lethu kuyokathethi lobukhokhelo obukhona lokwazi kwethu ukuzimisela kukahulumende lo ukuthi aqondise izinto impilo zabantu zibe nganeno. Kuvele kukhona mtakababa ukuthi nxa sokusiya emaphethelweni kumbe sokufika kubanga lokulungisisa izinto kuba lobuhlungu obukhangalelwe ukuthi buziwe. Yikho ke sikukhangela lokhu ukuthi ubunzima lobu esikubo kungenxa yemizamo yokuzama ukuthi kulungisiswe ezomnotho. Singathi sikhangele ukuthi kuhamba njani kwezomnotho lapha sizananzelela ukuthi kulama austerity measures. Ama-austerity measures kusitsho ukuthi lana khonokho okuncane kuhambelanda lokho kulimewa kuzuza. Awungeke uthi wena ufuna 50 kg, wena ulime i-20 kg. I-30 kg liyana iyabe ivele ngapi. Yikho ke imizamo yokufaka ukuzithiba ukukhuzeka ukuthi umuntu engananabuli isandla siyathatha lokho angakusebenzanga yiyo enye yezinto enza ukuthi kube lokubuhlungu obuzwakala kwezomnotho. Okunye baba ngizathanda ukuthi ngikhumbuze abantu ukuthi siphakathi kwendlala. Siphakathi kwendlala ngoba izulu kalinanga kuhle. Siphakathi kwendlala njalo ayikhona njengathi njengeZimbabwe kuphela kodwa amazwe amaningi kuSouthern Africa. So lokho kusuka kubangele ubuhlungu obunjalo. Indlala le engikhuluma ngayo ibangela ukuthi kube lakathethi kunje nje amanzi awele Kariba ngayo ku-24%. Kutsho ukuthi athi gazi empilweni yethu since 1950 lapho ikile Kariba eyabuzwa khona sike kulelo banga. So kusitsho ukuthi indawo lezi ezitshona zingelamagetsi ziyabe zivaliwe phela zingasebenzi. Kodwa kukhangelela ukuthi kube yiyo i-industry. Ngiphe umzekeliso wenkampani yezamafutha ekutini. Nxa bezatshona behlezi ngenxa yokuthi imitshina yabo angeke isebenzise ama-generator kumbe nxa amanye amakampani engasebenzisi ama-generator eningi. So kusitsho ukuthi kuyadura phela ukulungisa impahla. Now sokudala ukuthi izinto eziningi ilizwe libe selizazithenga phandle.
Bakhona abathi ngabe umongameli Emmerson Mnangagwa uyahlala phansi akhulumisane lomnumzana Nelson Chamisa oMDC engxenye kungaba lobubelo. Uthini wena ngalokho?
Ukukhulumisana khona into enele vele ihlali khona ebantwini, kodwa angiboni isizo lokukhulumisana kwababili laba kukhangelwane nalokhu, ngoba sesingathi sithi lo okumele akhulunywe laye nguye obangela ukuhlupheka kwabantu na.
Ye, manje ngokubona kwakho okungenza ukuthi indubo ezikhona kathesi ezifana lokusilela kwamandla kagetsi, amanzi, lokunye okunjalo, ubona ungani kungenziwani?
Okwakuqala baba, kumele silandele amazwi kamongameli u-Emmerson Mnangagwa okuthi abantu kabayekele ukweva. Ubusela buningi kakhulu lapha elizweni leli. Abantu kade babhubhisa ilizwe ngokuthatha, abantu kade babhubhisa ilizwe ngokuswela inhloni, abantu kade babhubhisa ilizwe ngokungesaba uNkulunkulu ukuthatha engcebethwini yabaningi. So okukhona kumele abantu balandele amazwi kapresident, bakholwe ukuthi umuntu kumele athole lokho okuhambela isabelo sakhe esihambelana nalokho akusebenzile. Ayikhona ukuthi ingcebethu abaningi lapho esikhangelele khona sonke njengelizwe abantu bebeyacupha.
Hayi, kuyezwakala isikhathiso singasavumi, ungavalelisa abalaleli.
Hayi, ngiyakuthanda ukuthi ngivalelise balaleli abathandekayo. Ngibonge kakhulu ukusamukela kulolu hlelo lapho esithola khona amathuba okwazisana ukuthi kuminzana eziqintini lapho esikhona. Ngibonge lani imisakazi khona ngapha.
Hayi, sibongile kakhulu ba. Lo-ke bekungumnumzana Dingumuzi Phuthi omela isigaba sebulilima West edale lephalamende engowebandla leZANU PF ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande lilayo.
Siyabonga ke jahe lidala Chris Gande ngokusethulela uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
Zila bankosi sipase mhlabeni amanzini abila yoba. Basem chalene manzi nalila yoba. Mutum chalene zilingo zawo. Siyaliye kasenze lokhu senze lokhu. Kethelela babu ngabali.
Zila bankosi.
Oh zila bankosi.
Zila bankosi. Sikimele kusethele. Ubona kwethu ni.
Umfoka Molo ubheka umuzi luthuli esigqibela ke uhlelo ngengoma ethi silapha nkosi. Singake hlukani sikhangele ebezihamba phambili. Umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa namuhla ukhuthaze uZulu weLupane East ukuthi avotele ilunga lebandla lakhe umnumzana Dalumuzi Khumalo kukhetho lokudinga umeli walesi sigaba edale lephalamende ngeviki ezayo. Umthethwandaba kamantshi wale ukukhulula umphantambo ubona ngokwethekelelwa kwelizwe unkosikazi Priska Mupfumira. kwanele mthwakazi omuhle olivalelisayo ngontungamili inkomo likhumbule zikhona njalo kusasa lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.